encwadini elotshwe yasayinwa yinkokheli yenhlanganiso ezingamalunga ezhocd ebunjwa ngabe Evangelical Fellowship of Zimbabwe, Zimbabwe Catholic Bishops Conference, Zimbabwe Council of Churches, Le Union for Development of Apostolic Zionist Church in Zimbabwe, bathi bakhathazwa ukuthi lumthetho uzophazamisa imisebenzi eqondane lokusiza abaswelayo, njengoba abanye balabo ababatholisa usizo lwemali bengabakwamanye amazwe. Umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eye-National Consumer Rights Association NACORA uthi uyazwisisa inkinga ezilakho ukubhekana labalezi nhlanganiso.
Lokho kuthiwa ngamabandla ezokukholwa kuliqiniso ukuthi lanxa kudingeka umthetho ozavimbela ukuthi kungabe le money laundering, ukuthwala kwezimali ezijontshiwe ezisuke kuleli izwe ziye kwelinye kumbe kuncediswa abantu abagangileyo, kakufanelanga ukuthi lowo mthetho uvimbele ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo lamabandla ezokukholwa, ngokuba kokubili lokho kuyancedisa kakhulu empilweni yabantu, kuletha intuthuko elizweni, kwakha izikolo, kwakha izibhedlela, kuncedisa impilo yabantu ukuthi nxa ungasusa amabandla ezokukholwa ususe le nhlanganiso ezizimeleyo intuthuko ngeke ibe khona elizweni. Kodwa lo mthetho ungaba ngumthetho uza kuvimbela konke lokho, ngokuba kazisoze zikwazi ukusebenza lezo nhlanganiso, ngokunjalo intuthuko lenhlalakahle kayisoze ibe khona ebantwini.
Okusekelwe ngumnumzana Collins Ncube waseHarare.
Vumelana laba amabandla kakhulu ngoba iPVO Act ngokwayo incindezela isekta esingathi khona ngama non-governmental organizations kusibalisela lama-church abaphilisa abantu abaningi. Abantu abaningi basebenza kuma-NGO nala, abanye basebenza ema-church khona lapha emabandleni bethola ama-donations from outside the country. Kusho ukuthi kuzaba nzima kakhulu ngoba abantu abaningi sebezasola imisebenzi.
Uncube ulandisa njalo ngezinye zengozi uhulumende alakho ukubhekana lazo angazinanzeleliyo okwamanje, ekijimisa ukukhangela ukulwisana labenhlanganiso azithi zisebenzisana labamabandla ezombusazwe aphikisayo emizameni langenjongo yokumkhupha esihlalweni.
Ama-facilities amaningi ade sincediswa ngama-international organizations, kungaba ku-health, kungaba ku-education, kuzamiswa konke khona lokhu. Kuzaba lobunzima kakhulu ngoba uhulumende wethu akala esithi i-capacity ukuthi asebenze eyedwa encedisa abantu beZimbabwe. So kuzaba lobunzima kakhulu nxa kuyukuthi yona le PVO Act izaba semthethweni, njalo kuzaba nzima ukuthi lalabo abafisa ukuncedisa izizalwane zeZimbabwe ngendlela ezitshiyeneyo baphathise.
Mhlaka 31 Ncwabakazi 2021 abequla labaphathintambo lavumelana ukubunjwa kwaleli bhili le-Private Voluntary Organizations 2021 elijonge ukuthatha indawo yomthetho owavele ukhona owe-Private Voluntary Organization Act Chapter 17.05 lethulwa kuZimbabwe Government Notices Gazette mhlaka 5 Lwezi nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.